Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ziku 4 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abanye sebethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Jikore oyengumyeni kabona indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe ngokufuna inotho angayisebenzelanga.
Inotho yeZimbabwe idliwa ngabantu abaku first family, labo ababusayo nalabo abaseduze labo kakhulu.
Umsekeli kamgcini isihlalo webandla lesi-CCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanqa ehlawuliswe ifayindi ngoba elokhu elamanye amacala awetheswayo.
Mina ngibonayo ukuthi kule politiki eningi esingene kunkantolo lemacaleni la.
UZulu ukhala ngokuqonga kwentengo yesinkwa sona esikhwela ngesikhathi intengo yokudla lempahla iqhubeka layo ikhuphuka mihla ngemihla.
Kungabangela kakhulu yikwehla kwesidingo semali yethu. Yikuyabani lokhu? Lokhu sihlangana lakho kakhulu nomkambona lowenzakalayo e-VTC. Imali yethu iyawa kakhulu atenisiyesona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abanye sebethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Jikore oyengumyeni kabona indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe ngokufuna inotho angayisebenzelanga. UJikore wethule amaphepha okuphikisa inotho ayefuna kuyabelwa ngokwehlukana kwakhe lobona ebalisa amaplazi angamachumi amabili lanye 21 izitanda ezimbalwa lendlu eDubai lenye inotho enengi nengi okwesabekayo ebiza izigidi lezigidi zamadola. UJikore uthi ufuna ingxenye yenotho ebalisa iziphiwo abaziphiwa ubona abaziphiwa nguyise gabona umgabe esaphila. Ibandla lesi-CCC lisole kakhulu inotho le, lisithi itshengisa ukuthi inkokheli iyahwaba. Kesizwe ingxoxo esiyenze lo msekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abantu beZimbabwe babamba umlomo wangaphansi uma belandela indaba kaBona Mugabe lo Simba Jikore eyokwalana kwabo ukuthi wayidivorce. Into ebabambisa umlomo wangaphansi bemangala yinotho lempahla abalayo bona bengabatwana abelokhu besakhula. Bale notho etshengisa ukuthi banothile yibo abanye abantu izipantsha zeZimbabwe abazuza inotho besebenzisa uyise zala loyise kaBona ngenxa yokuthi babe ngabatwana befirst family umkhwenyana lontombazana ozalwa ngumuyi umgadi. Singakhangela kuhle sibone ukuthi balamastendi lezindlu lezimota lamaplazi amaningi adlula 21. Kona besithi umuntu yedwa kabe leplazi elilodwa, one family one farm. Sibonile njalo ngedivorce kababa uChiwenga lomkakhe, sibona impahla futhi enengi etshengisa ukuthi laba bantu ababusayo bazihuquluzela inotho besenzela abantwababo. Siyazi kubi isikhathi esinengi uma abantu sebedivorsa konke kuyachaywa. uma besathandana bachaya indiva bengafuni ukuthi into lezi zibone ngozulu kulesikhathi eside abantu bemangala ukuthi kanti inotho yeZimbabwe iyapi khathesi sesibona ifamily abantu ababili njalo bengabatwana uSimba Chikore loBona Mugabe bale notho engasoze ibe nomunye umuntu eZimbabwe uma sikhangela iminyaka yabo
manje pho njengoba besithi bona inotho le bayisebenzela ke
athi bo sesicubungile thina abanye lale bandla labantu iCCC sakubona mhlophe ukuthi inotho yeZimbabwe idliwa ngabantu abaku first family labo ababusayo lalabo abaseduze labo kakhulu siyakwazi ngesikhathi zikaMgabe kwaba lo minister la uChombo nomkakhe khathesi umkakhe ngudeputy minister khulumende naye kwakhanya izindlu eziningi kwakhanya imota eziningi kwakhanya amaplazi amaningi sathi okukaChombo sikubonile namhla sesibona okukaSimba Chikore loBona Mugabe kusasa ke sizabona okukabani kutshengisa ukuthi into eziningi zifihlakele abantu uma besathandana mdlana wokuchitha umtshado kuzakhanya kuthi idlwe abantu babamba umlomo wangaphansi bakubone mhlophe ukuthi asilo gold lodwa elitshontshwayo ayisiwo ma diamonds wodwa atshontshwayo ngitsho lo mhlaba ngitsho le notho ngitsho lo hard cash yikho ke sithi abantu beZimbabwe bathini ngobusela obunje ngobuqilindini obunje
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo Umsekeli kamgcini isihlalo webandla leCCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanqa ehlawuliswe ifayindi ngoba elokhu elamanye amacala abalisa elokuphehla udlame awetheswayo. Usikhala ufunyanwe elecala lokuphazamisa ingalo yomthetho wahlawuliswa ifayindi yamadola akwele Melika angamakhulu ayisithupha kumbe ukupika kwenyanga ezintathu. Umthethwandaba kamanje wethule isinqumo lesi izolo. Umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi usikhala lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kumele bakhululwe ngoba amacala abawetheswayo engawamanga. Eloba enkundleni yeTwitter uChamisa uthe ngokuthola usikhala elecala uhulumende weZANU-PF uzigwaze ngowakhe ngoba sokusobala ebantwini ukuthi injongo yakhe ngeyokuhlukuluza amalunga eCCC. Ungarivume ugwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka emine ngeviki edluleyo ngemva kokutholakala elecala lokutshotshozela uDlakela. Ekhuluma phambilini kokugwetshwa kwakhe izolo, usikhala uthe kusobala ukuthi uyahlukuluzwa kodwa uthe lokho akusoze kumephule umoya. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Shepherd Mpofu ofundisa izifundo zokwethulwa kwembiko e-University of South Africa, UNISA.
Mina ngibona ukuthi inkantolo zeZimbabwe azisizi inkantolo lezi zokuthi amacala achasiswa ngendlela elungileyo. Mina ngibona ukuthi kule politiki eningi esingene kukantolo lemacaleni la ungarivume nxa ungabula imfanekiso ayifaka kuTwitter lakubuFacebook washo ukuthi abantu nxa bephuma phandle besiyayenza i-protest bengabi lodlame bengayenzi into ezingekho emthethweni and konke lokho kusemgcekeni angazi ukuthi umagistrate obethonisa isicala lela kakubonanga ngenxa yakhe waze wamgweka ungarivume ukuthi ayehlala ejele but kukhanya umagistrate amavidiyo kangarivume ayabonayo lati esawabonayo totally different izinto ezehlukeneyo kuyafanana nojob sikhala ujob sikhala usehlalele izinyanga lezinyanga echikurubi icala lingathosi but nxa sukhangela nje ukuthi izinto ezenzakala eZimbabwe yabona nje ukuthi hayi inkantolo zethu sokule politiki eningi ende kukhanya engani ipolitiki lezi zisebenzela izano PF ukuthi bonke abantu abakuma opposition parties yiba balokhu zayo yiba abapanishwayo kakhulu compared to abantu abakuzano PF abayiphula umthetho.
Yena usikhala sibone piwa ithuba lokukhuluma enkantolo ukhulumile wathi yena akalandaba lokufunyanwa kwakhe elecala ngoba umela iqiniso njalo uthi kusobala ukubana uyahlukuluzwa nguhulumende ngoba ulwela amalungelo oluntu njalo ungowebandla eliphikisayo ngokunjalo uthi nxa kuyikuthi uyavalelwa okweminyaka leminyaka akube njalo kodwa enhliziyweni yakhe uyakwazi ukuthi umela iqiniso ubotshelwe ukulwela amalungelo. Ungathini ngalawo mazwi?
Into ebuhlungu kakhulu ukuthi umuntu uzovalelwa ungelanto ayenzileyo kodwa ngesikhathi esifanayo kuliqiniso futhi ukuthi ulwela amalungelo abantu abaningi eZimbabwe especially labo abahluphekayo behlutshwa yiZANU-PF. But into okusokumele sizibuze yona njengamaZimbabwens ukuthi sizokwenzani since umthetho ungekho ehlangothini lwethu kumele senzeni. Sokumele abantu baqale ukukhankasa manje kuma-embassy kuma-United Nations bangaphi bangaphi ukuze i-international community ingenele kulokhu kwenziwa eZimbabwe ngoba mukhetho lolo lubuyayo abakhokheli abaningi bamabandla aphikisayo bazozithola sebevalelwe nje.
Hello ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ohlaziya ezombusazwe njalo efundisa ozokwethulwa kwembiko e-University of South Africa eTswane kwele South Africa. UZulu ukhala ngokuqonga kwentengo yesinkwa sona esikhwele ngesikhathi intengo yokudla lempahla iqhubeka layo ikhuphuka mihla ngemihla. Ilofu lesinkwa elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane phose ezimbili, i-1800 Zimbabwe dollars. Lokhu kwenzakala ngesikhathi intengo yakho konke phose okuthengwa ezitolo ikhuphuka mahlayana. Ezinye izitolo zibikwa zingasemukeli imali yedola leMelika, imali elidola leZimbabwe isifuna elemelika kuphela, kukanti izisebenzi zona zihola imali yeZimbabwe yona elokhe iqhubeka iswela amandla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
Ngingabangela kakhulu yikwehla kwesithinza semali yethu. Yikuyabani lokhu? Lokhu sihlangana lakho kakhulu ngomkambona lo wenzakalayo eZ2C. Imali yethu iyawa kakhulu against i-US dollar. Ngihlala ngibambe khonapho. Ngibe sengisithi mina kwesibili, ngize ngithi kuyaphaphatheka. Ngitho ngoba uyakwazi ukuthi kule daba egudini lokuthi sesiseduze nama-election. Bese ngiyinanzelele ukuthi emuntwini wonke onemali yithi sikhathi phela ukuthi na lokhu nalokhu ngakuyazama ukuthi kube liphakaphaka kufinyeleleke kumbe kunamalayini anti yakubona yikho kungifikise kutheni ngifuna ngisithi akuthi ukuthi ngikuliza amandla ebhola lethu.
Kodwa sikhuluma nje kunjani ezitolo intengo yempahla?
Intengo yezimpahla ezitolo lapha liqinisi ukuthi iyakhuphuka kodwa uyabona ukuthi enye into engani isisasindibazisa khonokho ukuthi amaprayizi akikho iningi lawo asesebenzisa i-US. Now ikukhwela kwentengo nakusesebenzisa i-US ayisakhweli ngenani elibabazekayo asithi na into iyiphelisa bese kuthiwa leveli singathena akukhwezwe ngedola kuphela kodwa nesisindo sedola esithi semalini yakithi iyabikhwele ngemalini leyonto. Yabona kuyabamba amehlo abantu abaningi bese bebona ngani ukubola mene, kati unakata nisa nesisindo semali ya vipi. Zapoli kinte lewa ikwela mwane mwane nyami, ikwela lakuli, ile kipo lakoni.
Sasukuluma nge mali lei dola le meliga, liyatholakala yini, njalo osomabhizimusi bayamukela yini eyinye imali engasiyo dola le melika.
Ngingabukela kube lula sithando yini ngitshele ukuthi izama ngani banqabe khona ngapha khathana. Kube kucengozela lomkhosi omkhulu kakhulu ukuthi izisebenze kwale zikahulumende ngokwazo. Yilo mthindo okufuna ukuthi imali yazo iye khona phakathi. Ukuthola abalelwe amaMelika ngiyindlela kalitholakali lula ngoba litholakala lula uhulumende nayo ngase baphila abantu bakhe bengase baholisa ngayona leyo mali liyahlupha ngitshele asizo zonke izikolo esezinjalo okwenza ngithi ayisikho ngizathola ukuthi abanye vele ukuthi bazi ukuthi imalini nezindlela iyakuthi wawudinga wena vele amaprayiza besele wahlele sebewahlela ngeyuta isingatho yini ukuthi pho ngezindola-ke ngabe yilabana nawo akwangafuni ukuzichaya isikutshela ukuthi nezimbabwedola imali engane vele ngingaphi namafithane ama-private asehlele ngasechaye ngeyuta
kodwa kukhanya kuzaba lobubelo yini ikusasa liyibone njani?
Ihleli singababa abazayo ngitele njengezinhlanganiso la kodwa izithi zikaphesenhathanisisituation esiphakathi kwalo oluningi lubhizi ngokulungiselela kumbe ngokukhankasela ama-elections lamanje kungakakhankaswa kusebhekeni ngenxa yokuthi abaningi bamele i-proclamation ka-president ukuthi ababamileli so that bekhalise kukaserias ngokukhampena kodwa vele isimo esikhona vele esingesama-election sina-ke njengenhlanganiso kasekeli kukhuluma lanawa sikwazi ukukhuluma kwethu kakulungisise kodwa esikuthembayo lesikholayo ukuthi lokho esiyabe sihlale phansi sakutho kumbe imisindo le esiyabe siwenzile udlile umuntu esiyabe sikuthembe sikukhuluma njengoba singa-expect-i ukude masintshane ngoba ukuthinsa every moment sesithangeleke ukuthi engxenye nako ngaguquka after election kukhona okungaguquka kaphese every moment I don't expect anything okungatshintshwa ngaleso sikhathi ngoba
lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com lilodaba lokuthi umcebisi kahulumende umnumzana Eddie Cross usecebise umnumzana Hubert Angel owavezwa njengomunye wabahuquluzi benotho ngumsakazo we-Al Jazeera ukuthi azigcinele ipasipoti yakweleBhilitane njalo angalokothi alugxobe eZimbabwe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usuka elizweni lamuhla elubhekise kweleBhilitane emkhosini wokugcoba inkosi uCharles. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zethu, ezandleni zenu lina balaleli bethu. Kumbiko helisitumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7 ngusikhumba lokhulumayo. Ngisacela ukuthi bantu bakithi ngicela ukuthi nisebenzeni naleli bandla elibusayo leSANU PF. Hayi lona liyahuquluza impela, kusho ukuthi mawubheka nje wonke ama-department eSANU PF ama-minister kuyahuquluzwa lapha, ayikho indawo esingathi akujonjwa mali, bonke nje sebazenzela umathanda, bathatha umnotho welizwe bawenza owabo bawufaka ezikhwameni zabo abasasebenzeli ilizwe lababantu bonke nje nayo president lo kaselisebenzele ilizwe cela ukuthi bakhishwe lababantu ngoba akusiza ukuthi siloko sibabele ukuthi bibo abakhulula ilizwe babulala ilizwe kangaka ngeke sithi bakhulula ilizwe lababantu balibulala wese baqosha amakampani baqosha amafeme akusena misebenzi abantu balama kodwa babhizi bathi bona bakhulula ilizwe ama structures okwenzani bahluleka kangaka batshontsha babulala umnotho ayesasebenzi lento sicela ukuthi bantu bakefindini voteleni amanye amaphathi nabo laba batshontshayo labo futhi bayejele le ndaba yokuthi bona ngoba sezwe ukuthi bona bathembe ukuthi baphethe amasosha baphethe yonke into amajaji ngawabo that's why bahuquluza ngeke sibenze next umuntu asembuluzela lapho uma nithongela kulezinto zazo kumakhamera so sicela ukuthi kuphele lokho siyacela bandla baboshwe laba bantu baboshwe impela bajeziswe bonke iphathi lonke njengabahuquluza kuphela abajeziswe nguningi ba siyabona
alibonani kwistudio 7 hayi nasiyaphila sasiphila nzima ezweni lethu leli eyi izwe lethu leli hayi bakithi kambe abantu bethu abalokusasa bakithi thina loko sibukele lokuthi sibe lo mzamo nje ngoba yithi sibaningi kulalaba abantu abambalwa laba bayibabaphethe abathi bona bayabusa yibo phela abasuthayo sibakhangele futhi basutha ngani ngobusela so mina bensithi asivoteleni iqembu likachamisa leli yilo labantu abaningi sibakhiphe lapo sibone la ukuthi uchamisa enzani la kuhamba kweminyaka mayihluleka la ekhitshwa hayi bakithi isipesi loko sithwele nzima kanje laba yibo ukuthi huquluza benotho ukudlula belungu abelungu babengcono ngoba ilizwe lalo babehuquluza kodwa ilizwe lalilihleli bukeka liright impilo iphilwa kahle kungaphilwa nzima njengakathesi kathesi kulomunye owakhulumayo kuzana malakhe wathi akula muntu obulawa indlala ungathi usidla kanye ngelanga asokubulawa indlala lokho uhla kanye ngelanga njengenja ukuthi wena sokubulawa indlala lokho hayi bakhitha sizike sizameni siluliqembu ngabona lilibuse lezano libona liwina liyabe lirobile malingarobanga angikholwa mina abantu siyahlupheka ezweni leli abasuthayo bambalwa ngiyabonga
sanibonani kustudio 7 okhulumayo ngujay moyo ngajabula le audio ma ingazwakala labantu bezan pf bayizwe mina bengicela like lingibuzele ukuthi kobulawayo egodini ukuthi kucontinue kuyakhwe kumiswe yini kumiswe ukuthi sayala yini ukuthi kusebenza abantu basesishoneni na yikho sokuhle kwabrika yini ifu kuyikho phela abatsho ukuthi bamiswe yikho lokho obaphuma embusweni siziyakhela indawo zethu le mgwaqo uma usuka kobulawayo usiyenkayifile kanti bazolungisa sokuthen ngoba manje imali siyazibona ziyatshontshwa igolide liyatshontshwa akula nto ongatshontshwayo hayi lapha eZimbabwe ngathi kuyogcina sokufana lamazwe la alempi kusiba levukela mbuso
ku studio 7 njani ngibingelela lonke basakazi labalaleli baka studio 7 bengicela ukungena lapha endabeni yabantu bakithi qinisoliqiniso abantu bakithi besindebeleni eish ayazi ukuthi bafunani kahle ngicabanga ukuthi uKhen Nkala azakhupha amazwi okuthi ngabe kuthiwa undebele uyageza weza bugeza wayebone into enjengaleyo abantu besindebeleni angazi ukuthi banja lokulalela isikhathi esiningi hey hayi abafuna ukuma leqiniso kahle umuntu uma ekhuluma iqiniso umunye umuntu wakinqekho umqiniso endebeleni sele tribal kahle mandebele ngicela ukubuza waye kuyithi thina esithi asibambaneni waye kuyithi thina esithi hey ingabe lo bandlu lingabadlulula amashona but aze ngizwa amashona esithi lingabadlulula amandebele mashona lingabadlulula amandebele aze ngibezwe bekhuluma njalo aze ngizwe bekhuzana njengathini esikhuzana aze ngizwe besolana ngalokho abakwenza njengathini esisolana mandebele khusamani ukuba amandebele lingabe ngabathengisi hayi kahle phela uyaphosa ukuthi kumbe lengegugura wondo babebone ukuthi lingabathengisi hayi mandebele asibambaneni mani hayi asibambaneni kuyangisa lokhu mani kuyangisa mina sho abe ngiyakwanza ukuthi ngizijinje ngihlebele ishona kungcono kakhulu ngoba abantu laba babambene labana
qum shelele hayi ngikhala ngesimanga abantu bakithi okokuthi abantu bathi bakhuluma ipolitics bethethisana kathi vele lithethiselana abantu kupolitics njalo futhi ingozi eniyenzayo ifoni ngecommunication it's not for insulting somebody kuyarekhodwa lokho kuyizinto lezo wena uzathi uzifihlile ubona usuzobotshwa internationally you are not allowed ukuthi uthethise umuntu even if ulisotsha awula mvume ukuthi uthethise umuntu uthembe umbhobho no into engizama ukuyikhuluma lapha yokuthi bantu alikaze lenza ama-debate yini So mina ngakayenza ama debate nabo Jonathan. Kwathi abanye abantu bathi kachayo ngathi no, umuntu kachayo. That shows ukuthi useyabe sekudefitile. So into engizama ukuyenza lapha engizama ukuyikhuluma ukuthi yekelani ukuthethisa abantu ngefoni. Njalo Studio 7 ngibona ngazathi it's an international studio. Vele nje labo bayase be releasela nje ukuthi wena uya complaina kodwa ngomthetho vela kufanele ukuthi bekhiphe into ezokuthukana phakathi. So umuntu noma kweyinye party, don't insult him. Propose that person, educate, umtshele ngepolicy yakho ukuthi nina ibekhamba njani ngamapolicy zenu. Ngoba mina sekufike isikhathi sokuthi ngiyananzelela ukuthi no, umuntu uyakuthethisa. Ukuthethiselani? As long ungekho kuzana uPF noma ukuzana uPF ungamthethisi. Just go to that person umtshele ukuthi kade libona ukuthi lidilize ilizwe. We are talking about people destroying the country, not ukuthi zithethisane. Kanti vele kuyini okusihluphayo abantu bakithi? Oh, ay, 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 ay. Then it's like mouse ithi wena ngeke usayihlukanisa ukuthi kanti vele umuntu oyizana ungubani. Because labo ba violent, yani they were violent. Mina ngisazi ukuthi what are you talking about? Lingazonda umuntu ukuthi waye kwenye iparty. Ungamzonda as long as ngeke ukuzana. Please, please. I-tribalism bantu uza kufa la uyichiye. Awusoze uyichithe, uza kufa la uyichiye. Noma ungathini, don't laugh at somebody. Ungakhombi igongetseseni lomunye. Wena ke, thank you very much. Bye-bye.
Yalingelela bontungamile inkomo kini lonke bantu e-Studio 7. Zama ukuphendula labo abakhulumayo abathi bona badla kahle. Bantu bakithi, asike sizame nokukhuluma iqiniso. Silikhuphe nje ngembuzi iqaphisa umsila. Ngoba izinto ezenzakala eZimbabwe liyazibona ukuthi zinjani. Ukhangela idorobho nje kodwa asike sikhulume ngezidorobho sikhangele ngezitarata. Bantu bakithi, lingathi likhuluma lina lithi lidla kahle ngoba uqondane lani. Sifuna abantu bonke bedle kahle ngoba kwakhululeka izimo. Isizwe bantu bakithi. Lapha yekelani ukuthi likhulume into engayisiyo njalo liyekele ukuvala izimali zabantu, vulani imali zabantu, liniyekele ukuthi abantu bedle kahle ukuze kukhulunywe kahle emhlabeni. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Naza vuma ingoma imnandi sidubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abanye sebesithi sebesethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Chikore. umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanxa ehlawuliswe ifayindi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.